kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli baka-Studio 7 lonke ngezindawo ezindawo kuchiliyana. Okhulumayo uVusi, ngikhuluma ngiwena se-South Africa Johannesburg. Right. Mina kakhulu kakhulu angizifuna ukuthanda ukukhuluma kakhulu ngeZANU-PF ngoba iZANU-PF ngiyizonda oqala nokugcina iyanginyanyisa. Ngifuna ukuthi ke ngikhulume malungana ne-NDC. I-NDC nayo yebo inegama elihle futhi eliyenza ukuthi abantu bebe nethemba kodwa iqiniso lihle mina ngombona wami i-NDC lena ingalezelela iyelimazisa abantu kakhulu kakhulu isayidi lakithi emathebeleni abantu bakithi sinyazwa kakhulu i-NDC ngoba kule-NDC two kule-NDC Z kule-NDC NDC B ziyahlukana namandle namhlanje ongavuke une-NDC R le nto iyalimaza ungayithi uyayikhangelisisa kahle kahle ngoba inani labantu bona laba basuka bevotela i-B bevotela i-C bevotela yana i-T thole 20 liyana ukuba kune-MCA yodwa bekulula ukugengula umbuso wezani so bantu bakithi basibambaneni
linjani olustudio 7 lami ngingumama ngizoshipho khonapho ukuthi umakupheni ubona ngazathi ilizwe lela angalibuza engumakuphe elahle inkomo aazazi umakuphe lo kananzelele ngoba uyasetshenziswa nje nakho kunjalo uzagcine selahla futhi kala muntu ozavotela intsho ngoba vele akulukuzi akusebenzi kwakho noko
salibonani basaka ze-studio 7 mna ngubhandamoyo kondolwane esigabeni sakondolwane lo masendi lo mphini Plumtree kulilima west komnyama esigabeni mina basakazi abahle engifuna ukuthi sikubhekisise lapha kupolitiki yeZimbabwe hhayi lapha sekudlalwa mpela into engekhoyo ukuthi kona le nto esiyezwa lapha laba bantu sekusebenza amakhothi sebesebenzisa amakhothi if i-MDC yayingaphasi kwe-MDCT kungani uhulumende bonke lezeki bayirejista ukuthi ivotele laba phela sebekudlala sikiloku umdlalo dlalo mpela abadala hayi asingayenzini so abantu bekhulile sibachaba kuthi ngabantu abakhulu sibila bepolitiki siza abazakhuluma into esiyizwayo so bazasuka lapho kuyiwe ekhoti kushouthi hayi lapha lapho umsebenzi okhethwayo ngamaloya lamakhoti labo sopolitiki labo bebesephana kuphela so hayi loko kumbheke sikuthi sebedlala sibili la mabandla la amathathu la adlala sikakhulu sesibuleme izeki sibuleme lahulumende okusathi wayekela njani i-MDC alliance yaze yavotelwa yangena ephalamende sokushouthi noma ngubani usengayingena nje ephalamende afika axotsha abantu ayenze loko okwenziwayo hhayi ngithi ngibeke lami nami ngiphelela khonapho liphephe ezingozini njengoba umkhuhlane loku ubhebhetheka nje hhayi ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.